Well, akulandele nje njengokudlelana kuhle omakhelwane lamazwe angabe eseduzane lati khonapha kuyathuthukisa lokho esikuthi ngesiNgisi i-trade okumele yenzakale ukuthi bona umkhonomi ube umkhonomi ophilayo. So xa ubona umongameli esukuma ephuma esiya kwamanye amazwe besiyaba lo budlelwano obunjalo kuba yinto esinika ithemba ekugcineni kohambo le ubana hayi nxa sidlelana labantu kutsho ukuthi kona konke esingabe sikwenza thina la siyakwazi ubana simanufacture izinto lapha ziswele imakethi kodwa ngenxa yokuthi kona zabe kulo budlelwano phandle ngale sesingazimaketha phandle sikhulise umkhonomi khona kubana futhi kukhulisa amankampani anjalo nxa kula azenza ubana abantu abaningi bethole imisebenzi beqhatshwe ngoba kade siyakwazi ubana into enkulu kakhulu lapha kwelakithi ukuthi imisebenzi milutshwane ngenxada amakhampani amaningi avala.
Ezinye zezivumelwano ngezokuthi bathuthukise impilo yabesifazane njalo bebona ukuthi abatsha bathola imisebenzi. Singathi zingatsha eziqakatheke kakhulu yini lezi ezabatsha labesifazane?
Izolo bekulilanga elikhulu, ilanga lokunanzelela njalo ukuqakathekisa abantu besifazana omama osisi bethu abantwana bethu lokunjalo nje siyabona umhlaba lo ngabe owesifazana kakho ngabe lo mhlaba ungokunye ungakhangela umuntu wesifazana nxa endile unzima ahamba kibo emendeni nalwanda umkhangele nxa engumntwana ubunzima ahamba kibo ebuntwaneni kwapana esihle kuthola amalungelo afanana lawalo ongumfana ukhangele noma nje lapho sibili sithi kona usethole umendo sibili uyathatha indlu ayithi nje ibe indlu yana kube ngumuzi ubone sokugudumala athathe ukuzithwala umbone sikhiphe indoda inkalakati ngangame opresident bonke laba ubabona benjana baphuma kumama. So uqakathekile kakhulu umuntu wesifazana ngakho ke nxa bekubambile khonokho upresident walapha kwelakithi lopresident uKenyatta weKenya yindlela enhle abahamba ngayo okumele vele ngabe kuhanjwe ngayo lo ntanga laye siyakwazi ubana nguye phela othatha over nxa thina sisuka sishiya lo mhlaba laye kumele anakekelwe kuhle ubana kulungiswe ubana bona bathole imisebenzi babe lempilo enhle eprogressive ezenza ukuthi bona ubutsha babo ungabe yibutsha osobuchaphaziwe ngoba siyabona kakhulu kakhulu endaweni eziningi including khonapha eZimbabwe so le lot of i-abuse edakamiswa ama-drugs ngenxa yokuthi abantu abala msebenzi abala kokwenza so ingqondo zabo zi-idol zipho kuhlala nje sibegcina sebesenza konke lokhu okungayisikho ukuthi bedakwa izinto eziningi ezishiyeneyo ngoba akukuhle lokho esikubonayo okwenziwa ngabontanga ngenxa yezidakamisa lezi asebezithola all over.